Umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo lapho iningi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitsho lakancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo uhulumende okhona siyethisa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sesakhwela kwakhwela isepha kwakhwela yonke into kwakhwela i-electricity kwakhwela amahlamvu etiye kwakhwela lona ijukela akulanto ethengekayo. Ngakho ke emuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba lenguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwamgala. Sekuphindwe kaningi ubuhlungu. Lusizi kukho konke.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le emibili kuningi osekuguqukile impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafika ukuthi kunengi osokuthe kwaguquka. Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu kabasaholi izinto kazisathengeki. Ngo-2017 imchovi ibichiphile abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshonelayinelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babengathi abalokwesaba ngabo 2017 kusiyale muva kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile esingathi ukuthi into enhle kodwa ke generally impilo isinzima ezibhedlela kakusela amadokotela ezibhedlela kakula mithi izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwa abantu ababe ukhangelele kuhulumende omutsha.
Ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima ukuthe thathwa umbuso kuRobert Mugabe. Sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokotsha cha umpululu besithi hayi sizobalethela into sizizaguquka. Wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle izinto seziyaqonda zithi nta kube lobunandi lochakulo lutsha elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu abantu bayadubeka abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela odokotela bayakhahlelwa bayaxotshwa amatitsha athasenelisi ukuthi aye emsebenzini. Khangela emakhaya abantu bayalamba inkomo ziyafa kula manzi izulu kalini songathi sithukiwe.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Abantu badubeka sibili akulanto e-right akulanto engcono. IZimbabwe isi-worse than lokho eyayikho khona before 2017. Before 2017 isinkwa sasisithenga dollar for two. Sibona isinkwa sesingama-$15 khona abantu bahola ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayi-US dollar kodwa kwathi kungena i-government le entsha i-US dollar yakhitshwa izimali zasala zingamabhondi. Okuyikuqilibezela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo osekhaya kosikhobokhobo kona la ngazathengi uyatekswa. Abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lohulumende lowomutha becabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi, amnamboni mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko kodwa hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le emibili uhulumende omutsha ebusa impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho. Izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.